Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uJano Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku-23 Mbimbitho 2023 nguChris Gandhi. Endabeni zethu namhlanje, ibhanga leReserve Bank seliqale ukucwayisisa ukususwa elizweni kwegolide okungekho emthethweni yisikhonzi sikamongameli Emmerson Mnangagwa, umfundisi Hubert Angel, kulandela umfanekiso wedokumentary ozasakazwa lamuhla ngenhlanganiso yezindaba e-Al Jazeera.
Iproblemu ye-MDC akusibandla ngokwalo. Iproblemu ye-MDC yi-leadership. Since ukufa kwaTsvangirai, i-leadership ye-MDC sibone isiya le nale ingalandeli umthetho we-constitution yethu.
Enye inkokheli yebandla le-MDC Alliance elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora ithi lanxa leli bandla liphiwe izinkulungwane zamadola nguhulumende akuthembisi kukhetho.
Kodwa mbona ngazathi okusuka kube lohlupho kakhulu ukuthi ngabe kulento esiyenziwe esibonakalisa ukuthi umuntu engenza udlakela kwenziwani.
I-Commission kahulumende ebona ngokukhumisana umlotha e-National Peace and Reconciliation Commission, i-NPRC, ithi kufanele abantu balondoloze ukuthula phambilini kokhetho oluzaqhutshwa lonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibhanga elikhulu elelizwe leReserve Bank of Zimbabwe selivule uphenyo phezu kwenotho yesikhonzi sikamongameli Emmerson Mnangagwa e-Europe lasemazweni asemhlubulweni we-America, umnumzana Hubert Angel, kulandela ukuphuma kwakhe kudokumentari yomsakazo we-Al Jazeera ekhuluma ngokuphatheka kwakhe kumisebenzi yenkohlakalo. Ugatsha lwe-Insurance and Pensions Commission lulobele amankampani ama-insurance lawama-brokers incwadi ewalaya ukuthi kumele aluphe yonke imininingwane yenotho ka-Angel leyomunye ophatheke kwezokuthenga lokuthengisa igolide, umnumzana Yuan Macmillan, ngoba leyo mininingwane idingwa ngokuphuthuma lugatsha lwe-RBZ olubona ngokulwisana lenkohlakalo kwezemali olwe-Financial Intelligence Unit. Lokhu kwenzakala ngesikhathi umsakazo we-Al Jazeera ukhangelelwe ukusakaza lamuhla ntambama i-documentary yayo ethiwa Ichaya Sobala, inkohlakalo enziwa iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe ekuchaphazweni kwenotho yelizwe efana legolide. Umfanekiso lo wawumele usakazwe kumaviki amathathu edluleyo kodwa wamiswa kancane ngezizathu ezingazakaliyo. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lolwela amalungelo oluntu, umnumzana Mbuso Ofuzwayo, ukuthi iziphathamandla zikahulumende ezazithinteka emfanekisweni lo zizaxotshwa emsebenzini na.
Kunzima ukuthi sikhangele lokuthi bazakuwa njalo lokuthi bazaxotshwa umsebenzi. Ungakhohlwa ukuthi Hubert Angels lo ophethe ilizwe wamenza uambasada wakhe. Akusiyonto entsha, bathe bethatha besanda kuwisa umgabe kwakhitshwa a list yabantu okwathiwa ba-externalize imali, bazabotshwa abanikwa isikhathi thize ukuthi beyiphendukise. Akuzange kwabonakala ukuthi kwenzakaleni. Silabantu abafana nalo mama uRushwaya uHenrietta owabanjwa e-airport ehamba legolide, wabotshwa okwesikhathi thize kathesi sokwalahlela eceleni. Silabantu abanjengaPiska Kamfumira omeya wajajena. So eZimbabwe akusiyo nto entsha ukuthi kuthiwe umuntu obanjwe esephula umthetho. Okuqakathekileyo ukuthi iloyalty yakhe ebandleni Infilimi Al Jazeera kuphele ngasinceda ngakho information nje kuphele ukuthini abanye sihawukele ukuthi nampa abantu badlumnotho welizwe abantu bedubeka bona bezinotisa njengama individuals kodwa akukho okunye singathi sikukhangelele ngoba eZimbabwe ubotshwa ma uthikisana laba bephethilizwe kuphela ukuthi utshontshile ngoba bona la bantu ababe oyubed angels akuqala ukuthi kuthiwe nango ngento ezenkohlakalo waphumelizweni lapha kuthiwa ulento zenkohlakalo kodwa lo sephethilizwe waqeda wamnikeza isikhundla wathi ungomunye wabammeleyo ngaphandle kwamazwe. So kimi angikhole ukuthi ubebekwenza bengakwazi kuphela nje Al Jazeera yeyabisihambe yakhipha imfihlo kodwa ukuthi sithi khona kukhona okungenziwa kubo kangikhole ukuthi siyabe siqinisile iZimbabwe siphila kuyo siyazi ukuthi inkohlakalo asiyonto emangalisayo okwethusayo kuphela ukuthi ngabe ngumuntu ophikisana nombusazwe lowo.
Lo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo oyinhlanganiso ye ibhetshu likaZulu.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkomo.
Asambeni madoda siyovota.
Lingaba liphiwe izigidi ezifika phose ibhiliyoni lamadola eZimbabwe ibandla leMDC Alliance kodwa enye inkokheli yaleli bandla ithi akuthembisi kukhetho. Phansi komthetho wePolitical Parties Finance Act, ibandla lezanu PF lizathola imali eyibhiliyoni elilodwa, i-1 billion, kuthi ele-MDC Alliance lona lizathola imali engamadola eZimbabwe afika phansi kwengxenye $449 million. Lokhu kwenzakala kulokudonselana amandla okukhulu kuleli bandla. Umkhokheli waleli bandla umnumzana Douglas Monzora waxotsha enye inkokheli kodwa umthethwandaba wayibuyisela ebandleni usithi abaxotshwanga ngendlela esemthethweni. Imizamo yokukhuluma lesikhulumeli sebandla leli umnumzana Witness Dube yehlule kodwa senelise ukuxoxa lomunye walabo ababuyiselwa ebandleni umthethwandaba umnumzana Dan Moyo.
Thina asiboni amalungiselelo enziwa MDC ukuthi incintise kukhetho lolu oluzayo. Siyazi ukuthi ama-by election adlulileyo iMDC ayizange incintise and ama-reasons akhona awatholakasisi kahle ukuthi kahle kahle inkinga yini. Ungathola ukuthi abantu abekho abafuna ukuncintisa ngaphansi kwe-MDC ngoba bebona ukubana i-MDC the way engakhona i-leadership ekhona engazange ikhethwe ngokuthanda kwabantu abayiboni bengama ngaphansi kwayo. Njalo futhi ma sikhangele khona manje imeseji esiphuma ku-leadership ye-MDC i-so-called leadership eyazifakayo eka-Douglas Monzora. Right now sibezwa bekhuluma ngodaba le-delimitation i-court application yababayifakileyo ukuthi ukhetho kufanele lumiswe. Sizilwe isikhulumi sika-Dougie sithi noma lungamiswa so for 10 years. So ngenkulumo ezinjalo kuyatshengisa ukuthi umhlangano awukalungiseleli ukuthi ungancintisa kukhetho oluzayo. I think nje into engekho enqondweni zabo nalezi mali ezibuyayo esizokuthiwa zizokhishwa yi-government. Siyazi ukuthi uDougie ukhangelela izimali lezi ukuthi azifakele esikhwameni ngoba vele uyazi from the time yama-by election ethola ama-0 uyazi ukuthi isupport akanayo. Njalo futhi uyazi ukuthi even abantu abangama bancintise abekho, so yena uzozithathela imali nje asulumlomo.
Manje nxa likhangele njengoba like layafika emthethwandaba, libona ungani ibandla elakusasa elebandla limi njani?
Thina esimangakho kakhulu yikuthi i-MDC i-institution, i-MDC umhlangano wabantu owakhiwa ngabantu abasebenzi, ama-student unions bekhangelela ukuthi yiyo engaba yihope yabantu ukuthi kube lotshintsho eZimbabwe. Iproblemu ye-MDC akusibandla ngokwalo, iproblemu ye-MDC yi-leadership. Since ukufa kwaTsvangirai, i-leadership ye-MDC sibone isiya le na le ingalandeli umthetho weconstitution yethu kwazi kwayiwa kubo Supreme Court ukuthi uChamisa akhitshwe esikhundleni sokuba ngupresident ngoba wayengene engangenanga ngendlela yeconstitution. Siyabona uDouglas Monzora laye zama ukwenza okufana lokwenziwa nguChamisa ukuthi angene esikhundleni sobumongameli ngendlela engekho ku-constitution. So njengoba usitsho inkantolo ithe i-lawsuit yethu iqinisekile ukuthi uDouglas akalawo amandla ukuthi asixoshe emhlanganweni, njalo futhi siqhubekela phambili sisiya enkantolo ukuthi basifezele kahle nge-constitution yethu udaba lwethu lokuthi uDouglas akangenanga ukuba ngupresident ngendlela eyiyo, ukwenzela ukuthi siqale phansi ukwakha ibandla kuma-branch, kuma-ward, kuma-district. So right now thina sibhizi sikhulumisana lezizalwane zeZimbabwe, ama-members e-MDC. Siyazi ukuthi after okhetho bazobe sebedinga ikhaya labo, futhi kumele bathole ikhaya labo selilungile. Sesililungisile thina sesenze ni-Congress ekahle esukela kuma-members kuma-grassroots from ama-branch, ama-ward, lama-districts kusiya phambili.
Alo-ke ngumnumzana Dan Moyo, isiphathamandla sebandla le-MDC Alliance. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhonapha kwele Melika esigabeni se-Virginia. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi, sizaqhubeka sizama ukuthinta umnomzana Witness Dube isikhulumeli saleli bandla. Lokhe sikudaba lwezokhetho, iCommission kahulumende ebona ngokukhumisana umlotha eNational Peace and Reconciliation Commission ithi kufanele abantu belondoloze ukuthula phambilini kokhetho oluzaqutshwa lonyaka. I-commission le iphakathi kokuqhuba imihlangano lenhlanganiso ezizimeleyo abezombusazwe kanye labezokholo ngenjongo yokucubungula amacebo angasetshenziswa ukwenqabela udlakela lokulondoloza ukuthula. Izolo umgcinisihlalo we-NPRC eHarare umnumzana Obert Gudu uthe injongo yabo ngeyokwenqabela ukuxabana ukwenza ukuthi kungagxili emphakathini phambilini kokhetho. Isiphathamandla sekhomishini yezekhe umnumzana Givemo Masongerera yena uchasise ngobudlelwano bekhomishini yakhe le-NPRC ekukhankaseleni ukuthula, njalo ukhuthaze abamabandla ezombusazwe ukuthi babambane bengabangeli udlakela. Amapholisa lawo agcizelele emhlanganweni obuseGwanda izolo ukuqakatheka kokulondoloza ukuthula. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga Studio 7 uxoxe lomnumzana Mbuso Fuzwayo olwela ilungelo loluntu njalo engumqondisi wenhlanganiso ye-Ibheju likaZulu.
Imizamo ye-NPRC iqakathekile kakhulu, kodwa mbona ngazathi okusuka kube luhlupho kakhulu yikuthi ngabe kulento esiyenziwe esibonakalisa ukuthi umuntu engenza udlakela kwenziwani. Ngo-2018 bakwenza last year kube lama-by-elections abantu yonke imizamo leyenziwe abantu batshayiwe, sibonile abantu belimele, sibonile ematopo abantu belimele. Kujabele abantu abangabameli bedala le-parliament, kodwa akukho umuntu esizwa kuthiwa sebotshiwe ngalokho. So mbona ngazathi udaba lodlakela politically eZimbabwe yinto eqakatheke kakhulu ukuthi iliswe. Ngijabuliswe ukuthi lamakhosi omdabuko awemathebeleni South emkhonyeni sizwile induna Mathema ikhuluma against violence. Samuzwa induna uBidi ekhuluma phambi kwakho uMnangagwa ngokuqakatheka kokuthula, ukuthi wonke umuntu engakuthatha kube ngumsebenzi wakhe ukuthi kube lokuthula elizweni, ipolitics zethu zibe ngezelizwe, kungabi lo muntu ozanjani ozenza violence. Ngibona zathi kungasinceda.
Sesikhuluma ngezinduna, ungathi ikhomishini le iyakwenza konke eyabunjelwa ukukufeza. Sesikhangela khona ukuthi ikhulume langodaba lwegugurawundi singasabali okokhetho kuphela.
Okuluhlupho ngekhomishini leyi esasikukhangelele ukuthi ikhomishini ezabe izimele independent from i-executive, kodwa ungayikhangela okokuqala ukhangela ama-characters akhona. Izolo bebekobulawayo ukomishina ugwere usewatshengisa ukuthi usewathi ebantwini kafuna ukukhuluma ngegoground so kuyabonisa ukuthi laloba abantu bekhangelele ukuthi kukhona okungenziwa kodwa ama-commissioners angikona behluleka nje yona i-diplomas ukuthi hhayi siyakuzwa elikutshoyo kodwa namhlanje sihamba ngalokho i-commission leyi ngendlela abantu ababekhangelele ngayo yayibunjelwe ukuthi ilungise udaba lwe-gugurawond but i-commission leyi kathesi eqinisweni kayisenzi abantu ababethe bakulwela ukuthi ibe yiyo yona isigcwele nje abantu abazidingela umsebenzi ngoba ungabona okwenziwa abantu abanjengabo obedigudu yena lo mama ugwere indlela ade dila ngayo izolo labantu kuyakutshengisa ukuthi hhayi ayisibo bantu abangalungisa udaba lwe-gugurawond konke lokhu kungenxa yokuthi bathethe okuthiwa i-executive i-executive yathi kayifundi bebamba udaba lwe-gugurawond so mbona ngazathi lintuthwana ithemba esingalifaka kubo
lo-ke ngumbuso umnumzana mbuso ofuzwayo olwela ilungelo loluntu njalo engumqondisi wenhlanganiso ye-ibheju likazulu obexoxa ecingweni losithandekile mhlanga we-studio 7 okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba le-herald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uza kuba esedolobheni le-Victoria Falls lamhlanje lapho akhangelelwe kuvula ngokusemthethweni umhlangano wabemba amatshe aligugu awamadiamond awe-African Diamond Producers Association iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi kulomunye umama otshele umthethwandaba ukuthi umkake umfihlela incwadi yeholo i-payslip okweminyaka elithumi behlala bonke lumama obesemthethwandaba efuna ukuphiwa imali yokondla abantwana bakhe ababili e-maintenance engamadola alikhulu ngenyanga okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, salibonani, salibonani makhiwa mahle, salibonani bantu bakaNkulunkulu. Ninjani? Hayi thina siyaphila. Hayi akulantembi, uKhumalo okhulumayo, uKhumalo okhulumayo. Banjani abanye bonke? Hayi thina siyaphila kakhulu kakhulu, la nqa liphila kuhle, nomsebenzi na uhamba kuhle, hayi kodwa niyawubona uhamba kuhle ngoba hey, hayi izindaba lezi zipha ezipha zona, hayi ziyahlabusa zimnandi, futhi hayi ikhuluma into eliqinise ibonakala ukuthi hayi iqiniso liyalikhipha liyiqiniso noma bengathi zama ukuthi balisihla leqiniso hayi alisihleki ngoba ungazake ithathe ilahle ligoqele nelembu ukuthi ze lizafihleka liyaphuma kuphela ngoba iyatshi liyatshisa hayi siyabonga lekho elikwenzayo hayi benombono onyana lapho ukuthi hayi amadoda ayakhuluma amadoda ayakhuluma hayi ukukhuluma ngomlomo asikukwenza hayi lokhu akwethusi ya hayi i-CCC hayi ithandela into yokuthi iyenze itshaye ithule ya umfana omncane utshaye ethule engakhulumi kakhulu umfana omncane utshaye ethule ya siyamsekela kakhulu sasavota siyamsekela hayi siyamsekela and futhi okwenza kathesi abantu bayasukuma ngobuningi basukuma bayakwazi ukuthi into abayenzayo bayayazi into abayenzayo ya noma bengathi bazama ukuthini hayi ya kuyefana lakhonkho okwenzakala eNigeria khonokhu okuthi kathesi bazama ukufihla ukuthi iqiniso liliqiniso hayi iqiniso liliqiniso liyaphuma kubani lobani ukuthi hayi iqiniso hayi ngiyabonga kakhulu Duke ngiyabonga kakhulu Nkomo ngibonga kakhulu madoda hayi hamsana umsebenzi ngomsebenzi ukhumale lo khulumayo thank you ngiyabonga kakhulu mathiwana
ngibingelele enkundleni nginjani lonke basakazi hayi wasakazi mina ngilokudana ngondoda lo abathi uChris Mutwangwa sonke isikhathi uma e-addressa imedia utshela amamedia ngokuthi yena wala njani impi ngalesi sikhathi thina sifuna intuthuko hayi ukuthi lokukhuluma ngento ezadlulayo eyokuthi wena wawusesigangeni wawusilwa njani lamabhunu wawudubula njani amabhunu ibhazuka wawuyisebenzisa kanjani akusasebenzi lokho manje. Sifuna ukuthi uma ukhuluma le media utshele imedia ngevision yelizwe. Hayi kuloko ukukhuluma ngokuthi wena walwa akusebenzele isizwe lokho. Okusebenzela isizwe intuthuko yesidingayo elizweni. Njalo okunye futhi ngiyamangala ukuthi lapho oziqhenya khona ukuthi wawudubula amabhunu, wawadubula kuphi kwendawo kanti wawusebenzela kuyiphi indawo? Ngoba angaze ngizwe mina la ngelinye ilanga endaweni zasemashonaland lapho elake ladubulana khona lamabhunu. Angaze ngizwe indawo lapho kwakulwelwa khona zindawo zasemathebheleleni. Kuyadanisa ke ukuthi kati wena wawusilwa ukuphi? Yini abantu elabuya selihijacker ilizwe selizenza ingathi lalwela ilizwe leli? Awuzange ulilwela ilizwe ngithola kancane wena. Wena wabuya ilizwe ulihijacker kuphela. Sifuna intuthuko, hayi le nto sitshela yona kumedia. Hayi sesikhathele ngawe shem.
Studio 7 labalaleli bethu, sinamangaliso ngabantu bakithi abesiNdebeleni. Wathi umfana kangeni, umfana kangeni kathi umfana nalo silikhohlwe ukuthi mogenzongirayo wathi sifo kwakumele kungene umakhuphe kuthi umakhuphe bambize i-dizidenti ibalisa silicine libizwa yizanu kuthiwa kulama-dizidenti lahlala iminyaka yonke le azovuka sokubizwa umakhuphe ngoba amandebeli wonke aziwa ngokuthi ngama-dizidenti futhi amandebeli wonke aziwa ngokuthi ngama-foreign eZimbabwe xa lingakwazi bantu bakithi bantu bamathebhelelenti mandebeli ngeli ukuthi izanu isibusa ngento okuthiwa iGrand Plan 1979 Grand Plan Triple C ilento la ukuthiwa iTriple X eqalisa ngokuthi the first sentence ekhulumayo there's nothing like mthwakazi. Angazimini ukuthi abantu bakithi lizaze livuke nini izihlobo zami singabokwenza so siyahlala sigili siphume ebugqilini bezanu sizingene ebugqilini be-CCC. Amashona kawalithandi mandebele.
Sanibonani, sanibonani ku-Studio 7 basakazi bethu nonke nabalaleli be-Studio 7 onibulisayo ke lapho ngumthandi uKhumalo Milane egoli bakwenu. Ngithi ngikhulume ngayo ipolitiki yezweni lakithi. Izindaba esizitholayo ngeNigeria kune-political party entsha esithwalise nzima i-ruling party iwina ama-voting all over nje. Lokho kwenzakele eZambia lakho i-collision nje yaba for some few months yawina. Emalawi lakho kwaba ne-collision for some few months yawina. So lokho kusuka kube yinto enzima ebantwini abafana nabo-Chamisa. U-Chamisa angeke enze enye into engasurprise izanu. He is always an open book kuzanu. Iyamazi ukuthi vele ucabangani njalo akena angeke ayifake kususpense ukuthi ibigesi ukuthi nebunjani. Iyamazi njalo istrategy sakhe aza ngaso sokuthi izanu idle imali, izanu sibulele ilizwe. Abantu bayakwazi lokho, akazami ukuya nestrategy esitsha ngoba ngeke likwenza kanjalo uzakhala njengo-2018 o ayekele lo mqondisi moya babuye le strategy esitsha angabe lokho waste isikhathi sabantu.
Studio 7 sikhuluma ngani kathi kungani asiphendule sizwe lathi izindaba zethu sizikhulumayo. Bantu bakithi siqondisa kumnanga kwamanje sifune sitshele engazikhulumela ukuthi sibuye emakhaya thina sihlupheka kanje. Igama lami ngubishop ngise-South Africa, sidala ngisebenza e-South Africa ngathi ngasuka ngesikhathi seguguraun isimbulalela abafowethu. So ngicele engasikhumbuzi kasikhululungisele into zethu esitshele ukuthi siyasebenza wavala izimali zethu. So kavule lezo zimali zethu sikwazi ukusebenza ekhaya siyakufisa ekhaya kodwa ngenxa yokuhlupheka ngeke sikwazi ukuya ekhaya. Ngangcono namaphemiti mangayephelile sisoko lesikhona la siloke sivikana lawo vele kudala ngesikhathi samabhuni sasiloke sivikana lawo singalasincwadi. So sicela umnankakwe engakhuluma into engayisiyo loko siyayicela kumnankakwe sathi kalungisa imigwaqo still namanje from 1980 kusele umgwaqo kasimizi sokwegebheke kwagebheka kuyini okulungisayo bentoke bethatha imali befake ezikhwameni zabo bebheka khonale kuma-African countries. So sicela umnankakwe sihloniphe siyinikeza amandla ethu ukuthi sisebenze kona lapha sizabe sibuye ekhaya sizihlalele. So sasila into esizayiyenza. So kutethi sizibuye ekhaya sidilele izimoto. Izimoto ziyasenzelani? Sigibela mahhala ezimotweni lezo ziyasifikisa emzini yethu lezo zimoto. Siyacela loko umnankakwe akasihloniphe lathi singabantu kalisane nokuvuselela leya ilizwe kuphela yabo.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318.
ngokusho kwezibalo zokugatsha lwezamapholisa kwele South Africa kusukela ngenyanga kaMfumfu kusiya kwekampalakazi nyakenye kudlongu labesifazana abedlula izinkulungwane ezingamashumi amabili 12,000 abafika izinkulungwane ezisithupha 6,000 kuleli nani badlungulwe ngabantu abebebathemba kulamakhulu abesifazana ababulekweyo ngalesi sikhathi katiki abanye batshaywe batshiywa bebangwa ezibi lokhu sekutshiye iningi labesifazane kwele South Africa lithithi bele isizalwane sakwele South Africa unkosazana Nelly Nesitenze kuthi isitudo 7 ukuthi kulusizi ukubona abesifazane bebulawa ngisho langabantu ababaziyo.
Most women are being killed by their husbands because they have nowhere to go because they're depending on those husbands because they are the ones that provide. So
iningi labafazi bagcina bebulawa ngomkabo ngoba bethembele kuyo yonke into abayidingayo empilweni.
Try to have something that belongs to you, something that you use to provide for your children.
Owesifazane weZimbabwe unkosikazi Corence Mkosi Ncube uthi abesifazane abavela kwamanye amazwe labo bathwele amagabha avuzayo.
Ngingathi njenge-hour unga uzwe nje sokuthiwa sekwenzeke okuthile kusenziwa ngobaba kwabesimame ekubeni kanti bona obaba ibona kumele basivikele. Bakithi bobaba siyacela, siyashweleza. Omama bafihleni ngaphansi kwamakhwapheni, hhayi ukuthi libahlukumeze. Omama bacela ukunakekelwa, benakekelwa yini bobaba, hhayi ukuthi libahlukumeze. Ngiyakhala, ngiyashweleza ngokwami ngithi no to gender-based violence.
Enkulumeni yakhe yesizwe lonyaka i-State of the Nation Address kanye nemhlanganweni okuhlose ukudinga indlela zokuqeda ukuhlukunyezwa kwabesifazane oqhutywe ekupheleni komnyaka ka-2022 umongameli Cyril Ramaphosa we-South Africa uvumile ukuthi imizamo yonke enziwa okwamanje kayenelanga.
Despite our efforts, violence against women and children continues unabated in our country. Not a day goes by without a story in our newspapers.
Ukuhlukunyezwa lokubulawa kwabomama labantwana elizweni sekukubi ukuthi akutshoni ilanga kungenzekanga.
About a woman or a child that has lost their life or been abused in the most horrendous manner.
Okhokhele inhlelo ze-Gender Commission esabelweni sakwaZulu-Natal unkosazana Zanele Ncwane uthi osekufuneka khathesi ngamacebo.
Ngesikhathi sibhekene nesihlaba sesandulela ngculaza nengculaza kwaba khona i-council eya establishwa leyabizwa ngokuthi i-National Council. Nala kuloku esibhekene nako siyafisa ukuthi kube nale council ngoba makukhona i-council, i-council le iyafandwa ifakelwa imali ukuthi ikwazi ukuthi kube yiyona ehamba phambili bomhlahlandle. Sayinqoba kanjalo impi le sasibhekene nayo isandulela ngculaza nengculaza.
Ezinye zezinqumo ezithethwe emhlanganweni wendaba zabesifazane nyakenye zikoqela ukukhuthaza ilizwe lonke ukuthi lisukume lilwisane nokuhlukunyezwa kwabomama. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa inguThuso Khumalo.
Siyabonga Thuso Khumalo. Thuso ke lapho besipha udaba lokuthi ngesikhathi umhlaba uthakazelela inyanga yembali yabesifazana ngenyanga yonale ekaMbimbitho, ukwanda kwezehlakalo zokudlwengulwa lokubulawa kwabesifazane kwele South Africa sekubatshiye bedlela evalweni. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ibhanga le-Reserve Bank seliqalisile ukucwayisisa ukususwa elizweni kwegolide okungekho emthethweni ngumfundisi Hubert Angel kulandela umfanekiso wedokumentary ozasakazwa lamhlanje inhlanganiso yezindaba eseKatar e-Al Jazeera. Enye inkokheli yebandla le-MDC Alliance ele ibandla likhokhelwa umnumzana Douglas Munzora ithi lanxa leli bandla liphiwe inkulungwane zamadola nguhulumende akuthembisi ukuthi izathola kukhetho. Sinugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe namhlanje ntambama ngo-half past 7.